hayi kamangali mina ukubona kulabantu kule state ezingafika 19 ezisekela uDonald Trump. UDonald Trump ube ngumuntu lwano owaziyo ukusebenzisa ukwehlukanisa abantu, wakusebenzisa kuhle, wakuphatha kuhle. Yiko kambona ukuthi bangekele ukuthi bamsekele. Ngoba ungakhangela ukudabukana phakathi kwelizwe leli kukhulu kakhulu, ukuthi abanye basekela lokhu, abanye basekela lokhu. Wakuhlabela yena kakhulu ukuthi left right, abaka left, abaka right, abaka left, abaka right, kuyangena ebantwini. Kanti ke ungamkhumbula esa campaigna lapho ngo-2015-16 wakwakhuluma wathi mina ngingakudubula umuntu lapha estreetini e-Main Street, akunanto engenzakala. Abantu baqhubeka belokhu bengisekela, baqakeza abantu baqakeza.
Khonoku ukuphikisa ukhetho okwenziwa ngumongameli Trump, ubona kuzaba lomthelela onjani kukhetho oluzayo?
Ye, lokhu njengoba sikhuluma ngokudabukana kwelizwe, ukwehlukana kwabantu, lokhu esingathi thina i-division ekhona e-America, ibonakala ngathi ayizange ibe khona enjengayonale. Yikho-ke ungakhangela ama-votes, kuyakhanya ukuthi abantu behlukene kakhulu. Kulabantu esingathi laba bamhlophe, i-half-half, 70 million abasekela uTrump, 70 million abasekela uBiden. Yikho-ke kuyakhanya ukuthi kuqamukene sibili kwathi khwa phakathi. Kuthe khonapho-ke ku-70-70 le kwase kuzevela abamnyama laba esingababiza sithi yi-swing vote, basebeswinga besiya kuBiden, baba yi-8 million. So-ke yibo laba baphushe uBiden ukuthi athathe lo mbuzo. Kulabantu abaningi kuzibiza abasekela uTrump abakhulumana nale nto yokuthi uthathelwe ama-votes, ngoba nxa ungakhangela i-70 million abantu abaningi. So-ke kukhetho oluzayo kuzamela i-swing vote yona le eyabantu abamnyama ingaze yabuyela phansi, inikele ukubuyela phansi ukuthi bahlale bangayivota. Kuza kwenza ukuthi ilizwe lidabukane kakhulu kwedlula lokho eliyikho khona. So yikho engikubonayo mina ukuthi kuza affecta kakhulu ukhetho oluzayo lokhu akwenzayo, ngoba kabasoze bakuyekele ukukhuluma for the next 4 years. Babe lokhu sithi satshontshela ukhetho njengakhona lokhu kuyabe kulokhu kulomkenke yona lowo. So-ke ilizwe leli i-democracy yona leyo kuthiwa i-democracy ambona ngathi ichayekile kakhulu. Sizabona ukuthi kuzaphutsha kuthini ngombuso kaBiden.